Okokuqala esibheze sikunazele ukuthi i-South Africa ilomthetho o-ratifya i-statute le International Criminal Court, i-ICC. So umthetho wandaba ulandela wona lowo mthetho ngoba ungeminye imithetho ekhona e-South Africa. Ngibona ukuthi kusho ukuthi lokhu kuzakwenzakala. Abazi ukuthi balamacala kusho ukuthi basengozini kakhulu ukuthi yabethe bafika e-South Africa bazabotshwa.
Kanti manje njengoba sisizwa umthetho wandaba lo usithi amapolisa South Africa asesenelisa ukuthi acubungule indaba zeZimbabwe, baza kwenza njani lokhu ngokubona?
Engikunazelelayo wokuqala ukuthi i-executive branch kahulumende we-South Africa egoqela amapolisa sokufuza ukuthi laba bantu nxa bethe babonakala e-South Africa baboshwe ngoba isinqumo somthetho wandaba esikwazi ukuthi South Africa izinqumo zomthetho wandaba iyathanda ukuthi zilandele kakhulu i-constitutional democracy. Owesibili ukuthi sesizananzelela ukuthi sizabona abantu abeZimbabwe abaningi abakwazi ukuthi benze amacala bengasayi e-South Africa bese sabe ukuthi bazabotshwa ngoba isinqumo lesi akula ngenye indlela kufuze ukuthi silandele.
Ye, kodwa nxa kuyukuthi babotshiwe bayasiwa na international criminal court kumbe bazathoniswa khona e-South Africa?
Ngokunazelela kwami i-South Africa i-ratifya Rome Statute yiyo eyalungisa i-International Criminal Court. Yayisitsho ukuthi yona isivuma ukuthi i-International Criminal Court ilamandla okuthi ithathe abantu.
Manje umuntu onjengomongameli ke ubona ungani umthetho lo ungamsebenza kuye yini?
Kusafanele ukuthi usebenze lakuye engakwaziyo ukuthi bazaba lesibindi yini bona abe-South Africa ukuthi bakwenze lokho ngoba kakukhathalekile ukuthi ngubani wenza icala nxa kulobufakazi obukhona kufuze ukuthi lowo muntu abotshwe.